esathi sinqasi qopha ilanga lamhlaka 10 July okulilanga bekufanele ukwenziwe ngalo ibukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhlaka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama 1 doses basase phezulu basase enani almost esingafikisa lapha sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi wasethembisa ukuthi hayi uselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhlaka 19 July mhlaka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunxa kuqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhlaka 19 July kuyose kudlulile ilanga le Jesus libekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi ayivirtual yabanye noma ngithi mhlawumbe bangajwalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi ngisho ukuthi sizayiwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe bechaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenza ukuthi sidlulise lelo langa elibukala ngagathering lingabe lilanga lidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani
umbuthano lo sathi nxa siqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqhathekile kakhulu ukuthi njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo ibukalanga gathering lenxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthano nje kuphela umbuthano yeyo ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana abantwana ukuthi ugqozelwa ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza ncedisa ekhaya noma yikwini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi inxa kufika isikhathi sena sakwe yini lesukuthi sikhambise imali enengi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama quarantine centers imali le yafika yathenga izinto zokho ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulalo khona sibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college lapha ePlumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibona ukuthi sesingapi noma sisikhambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapha so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day ibukalanga gathering.